Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhla ka 20 ku Hlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi omkhokheli webandla le MDC umnomzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladeni kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe aseyamukelwe ngendlela ezehlukeneyo, kambe uphathisa uzulu lokho.
Ngaye kwenza kodwa mela kwenze nje evukethe kwenze ukuthi announce ukuthi laba ba-announcela bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo. Asekwenzi kuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungiselele. And kangithembi ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni.
Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo.
Ngeyindlela engaba ingazathi zakulula abanye abavele kade sebesesaba ukuthi azokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kuye lezihlobo zakhe, akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemseni lenhliziyo yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amazwi omkhokheli webandla le MDC umnomzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladini kutshengiselwa phezu kokonakala komnotho welizwe aseyamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Umnomzana Chamisa izolo wazise ukuthi ngemva kokwethekelela izigaba zonke zelizwe elalela izikhalazo zikaZulu uthole ukuthi abantu abaningi bathi sokumele kungenwe ezidaladini kutshengiselwe. Kungakedluli amahola athile ekhuluma amazwila, intsha yebandla le-MTC ingene ezitaladini zeHarare yaxhaswa nguZulu Makhaza kwaba luthuli. Kodwa amapholisa njengenhlala yenza achithe ukutshengisela lokhu ngokuphosa intuthu ehitshayo e-tear gas. Kodwa abanye bathi ukutshengisela kumele kuqhamuke mahlayana kufuqwa izikhalazo njengalokhu okuya kwenzakale kwamanye amazwe kuze kulethe inguquko. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngithi kangikholwa ukuthi umuntu nxa ezenzile uyaqala announce. Ngoba ukuthi nxa ekwenza kodwa mela kwenze nje evukethe kwenze uqala announce ukuthi laba ba-announcela bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo. Asekwenzi kuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungiselele. And kangithembi ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni. Ngimele ukuthi ngibone kusenzakala but kangikholwa ukuthi uzabe khona. Iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange abe khona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutule etaladeni yena azange abonakale. So kathesi-ke angazi ukuthi inteni ikho ngifuna ukubona sifunukuthi hami ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hhayi uqinisile into enenza ngizabona akubhalika ngikholela ukuthi uzayenzakala lokhu.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Mangikhanyele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina ya ukhumbula umzekelo sokwenza oyikla okuthi inkukhu iyayicunta insiba uyithwale ilambe ibilambile uyijikele phansi ihoyele umuntu isikulandela. Yikho engicabanga ukuthi ufike ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo. Njalo futhi ngiyathi ukuthi mina kangikholwa ukuthi uzayenzakala lokho. Kangikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo wenzakala elizweni. Abantu efana lenkukhu ezigolela umumbu zicunta insiba. Kungathi ke hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa ukuthi uzayenzakala kumahluko. Nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration. Ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi. Akuze kwaplanwa, asili kwahlelwa. wakhayela into eyenzakala kubo 14 January 2019 azange ngeze ama press conference ukuannounce into ezinye ngumuntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokho kodwa lokho mina ngibona ngani ha ngizakhola sokwenza ke
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelela abantu bagcwala ezitaladeni kungaba lomehluko na
ye ukutshengisela kuyena kumahluko anti sike sakubona kamazi amaningi kwenzakala uhulumende yaqinisele ke amathuzi phansi sithi abantu bekhulumile selandile ukufuna ngabantu kona kona kuyenzakala kuya ukuthi abantu babethembile njani nxa kuthi kutshengisela kodwa ke kutshengisela akusocala anti kavuyela kusekelo sobuso eZimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengakwenza lokho abantu ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile ukuthi ngizabona kusenzakala then ke hayi ke sesingakhuluma sithi hayi kuyasebenza kodwa kathesi mbonani nje kusayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo
Lo Michael Mhlahlandiweni ingcwethi ecubungula ezombosazwe wekhuluma le studio 7 ecingweni yokobulawayo Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane lecoronavirus utholakale engelalo uhanjiswe eWilkins Hospital ngolwesibili esanda ukufika elizweni evela eChina lapho asebenza khona. Ubikwa eke wethekela isigaba seWuhan eChina lapho kuqhamuke khona leli gcikwane. Umqondisi wobona ngenhlelo zempilakahle kukhansili yeHarare uDr. Prosper Chonsi ufakazele iStudio 7 ngolwesithathu ntambama ukuthi umuntu lo uzakhululwa ngolwesine. Kodwa uthe bazaqhubeka bemqaphile okwamalanga alandelayo esendlini yakhe. Ukuyahlolwa kwakhe kulethele iningi eHarare okwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe leli gciwane lingamemetheka. Ukhansela waleli dolobho umnumzana Thamsa Nqahadebe utshele umuntu ongameli inkomo weStudio 7 ukuthi bathokoza ngokutholakala komuntu lo engelalo lelo gciwane.
Kungaba yinto neyindlela engaba ingazathi zakhulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kodwa lakho futhi kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemseni le nhliziyo yokwesaba futhi otherwise kungaphuma kuthiwa yiyo futhi
khona yinto enhle yini elungileyo ukuthi abantu abangenayo elizweni abake baba semazweni alomkhuhlane lo bekelwe baye ngakwabo kungani bengagcinwa endaweni ezingafinyelelwa ngabanye abantu abangelawo lomkhuhlane njalo abanganakanelwayo ukuthi balawo
yebo ngingathi mina ngendlela kukhanya kungalunganga ukuthi aye ezindlini zabo but thina ngendlela yokuthi sizame ukuthi abezihlobo zabo nokuhlalisikaka kwethu eZimbabwe nomkhuba wethu umuntu vele esejayele ukuthi uma ngigula kungcono ngiwe eduzane labangakini ukwenzela ukuthi bangibone noma kungizaswelakala noma ukuthi ngiza kuphuma ngenye indlela ngitholekale kube ngophilayo phakathi kwabanye kulowo indlela yokuthi ikuse esijayele ukuthi inhlalo yethu nguye umkhuba wethu
Kodwa ayisikho kufaka amanye amalunga omdeni engozini yini lokuhadebe nxa umuntu ethe wavunyelwa ukuya ngekhaya kwazovela mhlawumbe ngemva kweviki kumbe amaviki amabili ukubana ulawo lomkhuhlane
Kungaba liqiniso ukuthi abesengitele nabanye kodwa hathi lapha nami njengomuntu osebenza kukhansili ngisebenza labo odr Jones lamanye amadokotela esinawo kusithi kanto laba batrusteke kakhulu ukuthi lokhu abakwenzayo bayakuzwisisa kakhulu eplazi abasoze bakuthiye usiya ezisotsheni zakho noma ukuthi kwelakini ekhaya bengela muntu ozabe ekhangela naye ukuthi abone ukuthi uzibamba njani kwaphakathi kwabanye bezihlobo zakho ungagcina lawe yini ubathelela lo mkhuhlane noma ukuthi akula isiko ukuthi baphonge umyeke abambe ngakwabo bengamkhangela ukuthi uhlala njani uphila njani lapho
lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansela weHarare ubexoxa icingweni Lontunga mili nkomo Studio 7, ekhonale eHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemswakazo etshiyeneyo. Osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho abedolobheni lakobulawayo bathi ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe ngendlela engacacanga elizweni kubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezamabhizimusi njalo imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo. Lanxa uhulumende wamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo, imali le ilokhu isetshenziswa ngokungekho emthethweni ikakhulu emkambo wonsitha okuyiwo okhokhela ukuthi isisindo sawo simi ngaphi ngelanga ngelanga. Lokhu kuvezwe ngosomabhizimusi emhlanganweni kobulawayo lapho abathe umthombo wemali le ngabathengisa amafutha ezimoto awephetrolo lezinye ingatsha zikahulumende ezivunyelwayo ukuyisebenzisa imali yamanye amazwe. Bacele uhulumende ukuthi abeke umthetho ocacileyo ukuthi imali le iyasetshenziswa kumbe hayi njalo kulandelwa ziphi iziqondiso. Iqembu lembube elentosakusa eleZimbabwe elile ngoma yokukhumbula umufi uJoseph Chabalala wayekhokhela iqembu leBlack Mambazo lithi lithemba lizacula ingoma yalo elisanda ukuyicula ngelanga akhangelelwe ukufihlwa ngalo. Umkhokheli walelo qembu eleBlack Mambazo umkhokheli weqembu lendosakusa uOscar Siziba uthi basebenza ndawonye leqembu leBlack Mambazo njalo uthi uChabalala wayengumqeqeshi wendosakusa. Uthi lanxa bengatholanga ithuba lokuhlabelela kulomkhosi akusenani kodwa bazabe bekhona emngcwabeni. Umqondisi weBlack Mambazo uXolani Majozi ubikwa isithi umuyi uzangcwatshwa emathuneni eLady Smith ngomgqibelo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe ingxenye yomngcwabo lo izaphathiswa nguhulumente iSpecial Official Funeral Category 2 ngendlela yokumhlonipha umufi. Owayinkosikazi kamuyi uTawanda Maphexa Moyo obhubhe ngomnyaka odluleyo wayelilunga lesiyaya Arts Group lakobulawayo uphikisile ukuthi wayelomnumzana Orishius Moyo ngelanga owetheswa icala lokubulala uMaphexa ngalo njengalokho kwathiwa ngumuyi. Ngelanga aze amdubule esithi babezihlalele emoteni phambi komuzi wakhe njalo umoyo utholakale engelacala lokubulala. Umahluli womthethwandaba ophezulu weHigh Court uthi akulabufakazi obucacileyo obokuthi kwenzakalani kumuyi. Uthe umkamoyi unkosikazi Jacqueline Moyo nguye obengachasisa ukuthi kwenzakalani kodwa ukhethe ukungaphathisani lamapholisa okwenza kungaphikiseki okukhulunywa ngumoyo ngendlela yokuzivikela. UMaphexa wayesethesa umoyo umlando wokuthandana lomkakhe yena owayemsebenzela kubhizimusi yakhe yeFish and Chicken City kobulawayo. Umoyo ubikwa wabalanda behlezi emoteni phambi komzi wabo khe wabuza ngobudlelwano babo. Umoyo waseqalisa ukutshayela imota yakhe kodwa umoyo wayibambelela walenga kuyo ihamba wasekhupha umbhobho wamdubula watshonela esibhedlela. Umoyo uthi wamdubula ngoba wayezama ukumthathela imali elabangane bakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 ndinjani? Nama okusenhlizweni yami kulokho kuyikhonoko ukuthi ngempela abantu nxa bedoyidoyela into abayifunayo eyikudla impilo amaphoyisa afika impela aphosele amatiyegesi kumbe aphosele lezi zinto ezidakayo intuthu edakayo kubuhlungu lokho. Angazi ukuthi kulela ilizwe impela amaphoyisa azolunga kutheni nokuthi kungakhuluma lebani ukuze kulunge bazimisela ukuthi kodwa ukuthi lizwe libe buhlungu kanje kodwa okunye enkuzwile okumnandi okufuna kwanjabulisa yilokho ukuthi ischool fees ugovernment asibisele ukuthi singaduli lapho sikushaya elizanje.
Wasalibonani bakwethu ekhaya, mbingelele igama lami uSibusiso Nsele. Ngilindamu. Sacela nami ukuphosela nje izwi. Kunento engibone kuma-social media abathi bakomambo bathi bafuna kufakwe ubukhosi babo ezitradeni ngobulawayo. Okokuqala, ubulawayo uvula umlando wamaNdebele akamzilikazi wamashobana nendodana yakhe uLobhengula amakhosi lawo zinkosi nezinduna zakhona. Ngabe nabo mhlawumbe abakamambo laba bayahamba mhlawumbe belwela ukuthi akube nemigwaqo yakibo mhlawumbe Plumtree, ngoba uma ngibuka umlando ngathi umambo wayekhuluma mhlawumbe isikhalanga ngamarozi ayekhuluma isikhalanga. So-ke nganti bona umlando kamambo owalahleka izinduna zikamambo kwakungobani? Mambo umuzi wakhe wawukuphi nakuphi? Mina ngabe nje kuya ngami nje ngabe kususwa yonke into labo kungumbuya nehanda kuyiwele eHarare le, ngoba ngapha lidorobho lamahlabezulu. Ngiyabonga maqhawe.
Sayibona nibasakazi lani balaleli ngithume etsholotsho. Hhayi, mina nisijayizani bantu ukuthi konke ekukhulumayo ayiwenzi, iphathi yamanga kuphela. Nabantu abaseleli abalandeli bona balokhu betshaya izandla, ungajawami zelikepheni, zelikepheni ufule lapha tuzeleni bashaya izandla. For 40 years zikambinyula lokho kukhulunywa manga kuphela.
Kukhulunyiswa yile ndoda le eqeda kukhuluma manje ukuthi ye abasakazi be-Studio 7 basupport i-MDC. Even umntwana omncane ona 5 years angeke aze akhulume into enjengaleyo ukuthi kahle kahle yena akazazi ukuthi ufunane umthetho wakhe. Ningazihluphi kakhulu ngabo ngoba ngabantu bakamnangagwa. I'm sure lithini likagawule. Ngiyabonga.
Njengomfana wakondlovu sasiyini futhi uThembile isikisi enginaso ukuthi ngenye imini nami ngithole ngixhunywe ku-Studio 7 ngikhulume nami okusenhliziyweni yami ngale lalizwe ngoba ninje nginefamily lapho nabazali ingane ziya esikolweni gcine zingasakwazi ukuya esikolweni. Sonke nje sabaleka namathalente lawo esafunda lapho sabuya nawo la eMzansi. Manje sisebenza eGoli kuyithalente okumele siyisebenze kwelethu ilizwe. Ngicabanga ukuthi especially kulaba abasegoli amadoda amaningi athinteka ngento eyenzeka kulelalizwe leZimbabwe. Zengajabula uma ngithola le number e-Studio 7 nami ukuthi ngikwazi ukuqeda nje etime yami ngikhuluma ngalelalizwe.
Njani kodwa thina siyaphila. Hey, sibona uduku lwasekhaya lolo. Hey, ene manje kungani uSibusiso Moyo bese bejabule kakhulu bezwa ngani bathi kuthiwa kona ama-sanctions akhishiwe. Ba ama-sanctions bazowakhipha mhla befunda ukuthi hayi amalungelo kaZulu ayahlonishwa. Ngisaphinda futhi ngikhulume ngale ndoda lena, le ndoda le ekhuluma ithi yona ye lana basakazi bafaka abantu ababuya kothintanzi, bafaka abantu ababuya enkomeni, abasakazi basupport i-MTC. Yini le nto? Lo muntu lona kahle kahle ukukhuluma kwakhe lokho, hhayi, I'm sure wena ndoda ukhuluma kanje wonke umuntu uyakuzwa ukuthi hhayi. Ngiyabonga.
Siyabonga, salibonani basakazi, salibonani mthakazi. Bakithi kuyadanisa ukukhuluma ngosuku lwe-21st movement kwabatsha. Singazi ukuthi sibili babikelwa kuthiwa lusuku lukaMgabe ukuthi wenzani. Likhefu nje elibili ukuthi ngakuthiwa uMnangagwa iqiniso ukuthi wakhipha uMgabe sona ngale sula. Lifana nje lifana lelikaRose, kwakule khefu likaRose kudala Rose Founders la lachitshwa ikhumbuza isitha ehisesaqhoba amaNdebele esebenza nalo ovumelana losuku lolu ukuthi lufundiswe abantwana kungabe lusuku oluhle. Into esizinxaka ukuthi phakathi kwabantu bamaNdebeleni komthwakazi kusaselabantwana abaphethe umgabe ezandleni zabo njengeqhawe. Namhlanje bayahlupheka baphathanga lutho, bayabhoda emigwaqweni bayahawula. Kukhulunywa bengilalile kathi sapho kukhulunywa ukuthi bangena izidakamizwa bangena lani lani lani, kuyikuhlupheka kwabo. Semazweni lapha emazweni abantwana abatsha kumbenithi abatsha abasebenzayo, xa usebenza emazweni kule mali ekuthiwa yi-taxi, yonke into eyithengayo iyathatha i-taxi. Abanye bayanatha utshwala bakholisa, kodwa kule mali ye-taxi imitshwala ekhitshwa ilungiselela abantu abatsha bakhele izakhiwo bayenzela into ezinhle ngemali yena leyo. Pho lelo thuba kwela kithi bazalithatha ngayo nje la mabhakane abhalwe Robert Mugabe lapha semgwaqweni azwisa ubuhlungu nxa lokho sasekhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyena elisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Asisasakazanga umbono omunye omne wethu wefilabhusi obesithumele wona nge-coronavirus, ngoba udaba lolu soluguqukile njengoba obecatshangelwa ukuthi ulayo utholakale emsulwa. Emini ke besikhulume ngokuthi ukhona wesifazane otholakale elegcikwane lele eHarare, kodwa silethulele ke udaba oluthi utholakale engelalo, njalo namhlanje uyabuyela ngakibo. Ngakho ke asifuni kusabalalisa umbiko olokhu ukhuluma ngokuthi utholakale ecatshangelwa ukuthi ulalo. Yebo ke kulabo ke abandise ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Yes, siya live streama kathesi, kodwa sikhona sisanda nje ku-live streama, sisa live streamanga ngesikhathi ngoba bekulokunye okukhathazayo emtshineni yethu. So lingasixhasa nje kathesi lisilandele, lizasithola sikhona ke kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafisitshane, amasotsha eSomali alichumi lamalwecatsha alichumi lasithupha i-16 batshonile izolo. Iqembu le-Al-Shabaab lize lihlasele inkamba zebutho ezimbili esigabeni se-Lower Shabelle kulelo lizwe. Kuhlaselwe idolobho le-Khoyoli kuqala kusetshenziswa amabhomba abesemoteni ebitshayelwa ngobe sezimisele ukufa, i-suicide bomber obejonge ukubulala amabutho kahulumende. Uhulumende weSomali uthi injongo ibiyikudiliza amabholoho. I-Al-Shabaab ephinde yahlasela e-Al-Salimi ivumile umlando wokuthi yiyo ngempela ehlasele kulezi indawo zombili, isebenzisa umsakazo wayo we-radio Andalas. Umhlangano omkhulu o-European Union lamhla e-Brussels uza kuba ngokuqala kulandela uhlelo lwe-Brexit, njalo kuyabe kucutshungulwa udaba lwemali lokuthi kugcwalise njani isikhexa esamabhiliyoni amadola angamashumi ayisithupha lanhlanu, $65 billion, esadalwa ikusuka kwele Bhilithane ukumanyano we-EU. Sokusele amalunga e-European Union angamachumi amabili lasikhombisa i-27 kulumanyano, njalo awamazwe anothileyo ayakhonona ukuthi yiwo azathwala umthwalo onzima ukuthi abhadale imali eningi okwedlula amanye. Abalimi be-France okuyibo okusetshenziswa isivuno sabo esiningi bathi bakhathazekile ngokukhutshwa komthetho obukade ubasiza kulumanyano owe-Common Agricultural Policy. Namhlanje ke kwezenzakala kwele Melika, ibandla lama-Democrats beliphakathi kwengxoxo-mpikiswano edolobheni le-Las Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzanxintisana lomongameli Donald Trump ekupheleni kwawonalo umnyanga. Umcimbi lo uphele kumizuzwana embalwa ngolwesithathu ebusuku eMelika kodwa ekuseni kweleZimbabwe. Wayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire okubandla lamaDemocrats ubephumelele ukuphatheka kokuqala kwilingxoxo-mpikiswano selokho umkhankaso lo wasungulwayo. Usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe $400 million okubangele ukuthi abanye bakhe bekhonone ukuthi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. Abanye abaphatheke kulingxoxo-mpikiswana ngosenator Ben Sanders weVermont, wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli, umnumzana Joe Biden, usenator Amy Klobuchar weMinnesota, usenator Elizabeth Warren weMassachusetts, lo wayengusodolobho weSouth Bend eIndiana, umnumzana Pete Buttigieg. Lokhu kwenzakala usenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa ngomnumzana Bloomberg loBiden. Sizalethulela ukuhlafunwe kulingxoxo-mpikiswano kunhlelo zethu ezilandelayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje kuhlandla lethu lwemiculo namhlanje ngesizwe umculo weqembu lendosakusa. Leli phela liqembu lenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Amalunga ngokhutshwe ekhaya Siziva phela uOscar, uThembelani Ndlovu, Innocent Swanda, uMduduzi Moyo, uKwanele Moyo, uNjabulo Moyo, uThiyambiwe Shoko, lo noMosibanda.
Inkabeni Inkabeni Yetronsa Ayikunanga Nisho lente beleshi Yafa umlanjana Bonka bantu magaitela Baibisa chubelile Chupelile Katasile Westila zima Yonja ya minyo ya lanitela uyo Mapendu inselisa
Ngabe kwenze njani
Lapa njano kamba, etanjen sombumbi, yapu mefolwe nkabla. Lache nifondo, lase lache yela magi. Hafuge usen, mapere sparapaye, maibona leka nye selon sila. Yem umala
Indu sausa
Indu sausa Yapumala njala tenande Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama Kate wabamnyama
Aye inzwisa yomculo wendosakusa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amazwi omkhokheli webandla leMTC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena ezitaladini kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asayamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi zizaphathisa, abanye besithi akusoze kuphathise. Owesifazana wesizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.